ngiyenza ileyo ukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima ku-ward 1 Zimbabwe Republic Police Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zithula zisiya khona-ke ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade zihamba ngayo yasicelwa ngamapholisa yasithathwa ukuthi iPlumtree Police Station lapha ibe bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela ukhuphe naye ikhona khonapho yona, kodwa bayihlekile ukuthi bayithathe. So sizame ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imota ngoba bayayazi ukuthi vele isiya khonaphana sokuzonke isiya kumakhambisi. Bathi hhayi ibota evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo wenziwayo wama-bioelectric awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye abangaphikisani.